VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mtokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 28 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
This is your moment. This is your government. Makupembelela maticha, for the first time you will be getting a salary, not to get a token.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano wakhe ukukhankasela ukhetho namuhla eHarare, ekhuthaza uZulu ukuthi amvotele kuguqulwe uhulumende. Ngakolunye uhlangothi umongameli Emmerson Mnangagwa laye wenze owakhe wathembisa ukuthi uzaphuma embusweni enganqotshwa. Kobulawayo uNkosazana Thokozani Khuphe laye wenze owakhe umhlangano wakhuthaza uZulu ukuthi amvotele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamabandla ezombusazwe benze imihlangano yabo yokugcina yokukhankasela ukhetho endaweni ezithiyeneyo zelizwe namuhla. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubese Harare emhlanganweni ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu. UChamisa ukhuthaze abantu laba ukuthi bamvotele kanye lomanyano wakhe we-MDC Alliance kukhetho lwangomvulo ukuze kususwe ibandla leZANU-PF. Njalo uthe engangena embusweni inhlalakahle kaZulu izaguquka ibe ngcono kakhulu.
Chisa mama Chisa, Gugula Izenzo Sakamasivu 7 Farai. This is your moment. This is your government. Makupembelela maticha, for the first time you will be getting a salary, not to get a token fee that you have been getting. If you pay peanuts, you get monkeys. Saka, we want to make sure that we don't pay peanuts, so that the services zinopuhane maticha zipambe zvakanaka. I say this profession, yematicha is the profession of professions. We want to restore the glitter and glamour of our teachers in terms of going forward. To end and bear, once you have good teachers, you have good journalists. Once you have a good teacher, you have good pastors. Once you have a good teacher, you also have good people in a society. Kanamba, vazi no bozu, ne takti no kuti maticha anengazizazwa kakwana.
Umnumzana Nelson Chamisa ngumkhokheli we-MDC Alliance ubekhuluma ke lapho lamhlanje emhlanganweni awenzele eHarare, ekhuthaza uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze impilakahle yabantu ithuthuke. Amazwi kaChamisa agcizelelwe ngumkhokheli we-MDC uSkhwica Mfundo Walsh Mengcube, yena obekhankasa eNkayi South lamhlanje.
Lamhlanje siphuthile, sokuphumile ezandleni zethu, sesenzile konke ade singakwenza, sakhankasa, sabhoda, saxoxa nabantu, sakhuluma, sabatshengisa ukuthi ubuhle beZimbabwe yakusasa kulapho ukuthi kuvotelwe i-MDC Alliance. Yikho-ke sesimelele-ke imandi ukuthi hhayi sokuphuma ezandleni zethu kwabuyela ezandleni zabanikazi belizwe isizalwane seZimbabwe, ukuthi batsho-ke ukuthi ikusasa abayifunayo ngenjani, ikusasa yona le yayizolo esibe siphila ngayo, then ikusasa entsha elesithembiso sokuthi singaqala njalo kakutsha ukulungisa impilo yikaZulu. Yikho-ke lapho esesikhona, sasihlambe nini-ke ngobuningi bethu ngoba lapha sincintisana lamaqili abantshontshi bamavoti abakhulu kodwa bangeke basintshontshela. Singaphuma sonke ngobuningi bethu siphume ijumo sibilo ukuthi kakuqileki. Yiyo kuphela into ekhona umuthi, umuthi we-region yokuthi abantu baphume babaningi, but hayi kuphelela lapha. Enough is enough.
Ngomsebenzi eliwenzileyo ukukhankasa konke elikwenzileyo libhoda ngelizwe lingathi likwenzile konke ebelifuna ukukwenza njalo osokusele lizibona linqoba nje kulolu khetho.
Lokho ade singakwenza Nkomo sikwenza. Ukhumbule ukuthi sasiqalisanga ngokubizwa kokhetho ikhathesi ngo-May, June. Siqalise ekuqaseni komnyaka ngo-January sase sangena ebantwini. Sesile nyanga ezingu-7 ungabala yonale uJulayi. Sisebantwini sixoxa labantu silalela izikhalazo zabo. Sibatshela ngeZimbabwe yakusasa, iZimbabwe eyo esiyibona ilesi thembiso ezaba lenguquko elentuthuko phakathi kwayo. Inguquko ezanika uZulu impilo entsha njalo enhle. Okwethu hayi sikusebenzile, akukho okunye ade singakwenza esingakwenzanga.
Osikhwica mfundo Walshman Ncube ngumkhokheli we-MDC njalo ulilunga le-MDC Alliance ubekhuluma ke lapho ngemva komhlangano awenzele eNkayi South. Umongameli Emerson Mnangagwa yena wenze owakhe umhlangano enkundleni ye-National City Stadium lamuhla laye wakhuthaza abasekeli bezanu-PF ukuthi bamvotele ngobunengi kukhetho lwangomvulo. Umnangagwa uthembise ukuthi uzavuma ukwehla esihlalweni alubana ethe wanqotshwa. Amazwi kaMnangagwa acizelelwe ngoncintisa kukhetho lokudinga ilunga lephelandaba Mpophoma edalele ephalamende ovele engumeli walesi sigaba engowezanu PF njalo umnumzana Joseph Chuma.
Sesisebenzile, sesikhulume labantu, abantu bazibonela into eyenzakalayo. Mina ngingenile ngo-2016 ngo-June ePhalamend. Inyakana le emfitshane eliziphakathi kwayo, abantu bazibonele imisebenzi esiyenza. Besekule connectivity phakathi kwabantu bephelandaba Mpophoma lohulumende. Sisebenzile into eziningi, sancedisa ukubana abantu bancedise bekule ndlala lapha bathola ukudla. Isibhedlela sempilo savula i-cancer unit ngisebenzela abantu bonaba kuningi esikwenzileyo njalo sesithembisaingasibuyela i-dispensation ebekababomnangakwa so besesinokudlala ngabantu abasebenzayo sesizasebenza sisiya phambili. Ngikhuluma nje uba umnangakwa sekhumbulena imigwaqo ayilungiswe imali sezisiba azeze kuna kulungiswe konke lokho. So abantu bephelandaba Mpophoma into engathi bazeli bona asiqhubekeni phambili lapho esithiwe khona. Singazami ukutsha ngoba ungazama ukutsha uzagcina ushefake izidoma endlini. Siyasihambe ngakhonoke esinako singabe singabantu abahamba ngemthandazo, singabantu abahamba lo Nkulunkulu. Asiyabe inhlobo sibambene sithandana, asibandluli futhi ukuthi umuntu usebandlenibidi ngoba even ekuncediseni apha bangafakazi abaningi.
Siyaxolisa ke lapho lobe kungumeli wephelandaba Mpophoma edalele ephalamende elilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. Isiqalisile ukuhlupha imitshina yethu. Kobulawayo khona umkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe yena ovelo wakhe umhlangano e-amphitheatre laye wakhuthaza abasekeli bakhe ukuthi bayevota ngobunengi njalo bavote ngokuthula. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
ekhuluma emhlanganweni awenzele eamphitheater namuhla uDokotela Thokozani Khuphe ucele uZulu ukuthi amvotele ngobunengi langokuthula kukhetho lwangomvulo.
Uhulumende abamfunayo yikho kungenzakala kuphela uma uNkulunkulu engasiphathisa. So besimcela uNkulunkulu and silethemba lokuthi uNkulunkulu sisesiphathisile. Kuzavotwa kuhle ukwenzela ukuthi kube le change. Abantu bafuna ukuthi izinto zitshintshe, babe lemisebenzi, babe lokudla, abantu babe lempilo ezinhle. Yikho akade sikwenza namhlanje. And besizokhuluma ukuthi hayi thina sesiready ekhethweni. And sisekhethweni ukuthi siwine. Sicela ukuthi amaZimbabwe lisivotele lonke ukwenzela ukuthi lathi sifake amaplanethu ukuthi silitshintshele impilo zenu. Siyalicela Zimbabwe omuhle, sicela ivoti lenu.
UMakhuphe ubonye abasekeli bakhe ngokumalaye ngaso sonke isikhathi. Ngokunjalo uthe sekuyisikhathi sokuthi bamfake e-State House ngevoti abe ngumongameli weZimbabwe. Wengeze wathi ibandla lakhe ilolodo elingavuselela umnotho welizwe kanye lamafekithali aqhubeka evalwa phambi kombuso weZANU PF. Umgcini sihlalo weMDCT wobulawayo uNkosikazi Nomvula Mguni uthe bayathokoza ngosekelo abalalo njalo balethemba ukuthi bazanqoba.
Thina sijabule kakhulu ngoba indlela abantu ababuye ngayo basitshengisa ukuthi sihamba labo njalo baza kuyavota kuthi. Silethemba ukuthi ngomvulo hawu bazavota kuhle sibili sizathatha ama-city artists obulawayo.
Odinga ukumela isigaba seluveve edalele ePhalamende uNkosikazi Thamani Moyo ukhuthaze uZulu ukuthi avotele uMakhuphe ngobunengi.
Ngithi mina njengoba namhlanje sicina ukukhampena sesisebenzile thina njenge-MDCT ku-ground njalo le response ebantwini ibikahle kakhulu. Abantu besibona sebefuna ukuthi bajintshe ngoba obaba kade bavotelwa akulanto abayenzayo. So ngithanda ukuthi ngikhuthaze abantu bezimbabwe izimbabwe yonke jikelele ukuthi asivotele nini umama uDr. Thokozani Khuphe sikeni sitshintshe lathi sifake umuntu ongubaba. Njalo ngikhuthaza omama ukuthi babekwazi ukuthi thina omama yithi esibanengi emhlabeni elizweni. Singazwe sabe silokhu siphakamisa obaba kuphela sehlule ukuthi siphakamisane njengabomama. Omama siyakwazi ukuthi bayenza izinto zenzakala.
Omunye wabangene umhlangano kaDokotela Khuphe yisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Melusi Nyoni yena ongaboniyo.
Ngomvulo ngithi ukhetho lolu silubona luluhle njalo njengoba sibonile ukuthi sesithole umuntu ongumama layo ongavotelwa ngabantu.
Abasakhulayo abesifazana labesilisa be-MDCT bathembise uMakhuphe ukuthi bazamvotela ngobunengi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umgcini sihlalo weMDCT kaMakhuphe umnumzana Abednego Bebe ongumeli wenkayi South edalele eParliamente laye ukhuthaze uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe. UBebe uphinde wakhuthaza njalo uZulu wenkayi ukuthi aqhubeke emvotela kukhetholwa ngomvulo.
Nxa ukhetha into yakho khetha umongameli olokukholwa ke ukuthi wena ukholwa kukuphi, ukholwa okokuzibusa ngezigaba, ukholwa kokuhlonipha abantu ke ngemihlobo yabo ke. Upresidenti okumeleyo ke lokho ngaleso sikhathi ehlukuluzwa ekuhlukuluzelwa ukuba ngumhlobo wakhe, ehlukuluzwa ekuhlukuluzelwa ukuba ngumuntu avela lapho esiqintini avela kiso ke umama uThokozani Khuphe usekumele lokho uye umfaka esiba ngupresident. Kumember of parliament enkayi, bazali bami sisebenze kuhle, sizasebenza kuhle, siyilwile impi sesiyiwinile, sizafaka owenu oka-Abednego Bebe. Kuye kuthi-ke kuwadi 13 lo baba uMsimango. Iwadi le isihluphe kakhulu ngoba yiyo yodwa iwadi phakathi kwenkayi South yonke ekade ikhokhelwa ngukansila weZANU PF. Ke hayi ubaba uMsimango sibonani yindoda ke emadodeni ezakwethula lowo mthwalo kawadi 13. Suka lapho sakuwadi 15 safaka ke ubaba uNcube, wadi 14 safaka ke ubaba uSibindi, ward 16 kulo jaha ke uMandla Juma, ward 17 kulo mama uMakhumalo, ward 19 kulo mama ke uMasibanda uMboxen Sibanda, ward 20 kulo mama njalo ke uMandlovu uMary Ndlovu, ward 21 kulo baba ke uSicelo onguye kade okhokhela iCouncil okwe past 5 years. Benze kuhleke kakhulu njengeCouncil yenkayi ekade ikhokhelwa ngubaba uSicelo kulento eziningi ezibambekayo abazenzileyo ngaphansi kwe 5 years abayenzileyo, ezigoqela nokufaka ithara enkayi, ezigoqela ke nokuthi basebenze ke kuhle bethola imali kuma-NGOs, bafaka ke amadibha kwezinye indawo, bafaka ke ama-solar pump ke kwezinye indawo ezitshiyeneyo. Ke futhi ke kuwadi 22 silobaba uMlotshwa, kuwadi 23 kulo mama njalo untombazana uBrenda Mpofu, wadi 24 kulo baba ke uNdlovu laphana, wadi 25 kulo mama njalo uSambulo Mafosa, bese kusithi ke kuwadi 27 kulo baba uBhebhe, kuwadi 28 kulo baba njalo ke uNcube, kuthi kuwadi 29 kule jaha ke uJoram Dube, kuwadi 30 ke bese siba lo baba ke uNcube. Yiyo ke ithimu elizabe liyivotela ngomvulo.
Umnumzana Bednego Bhebhe ngumgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe, njalo uncintisa edinga ukuqhubeka engumeli wenkayi South edalele ephalamende. UBhebhe uncintisana lo mnumzana Jabulani Radebe owe-MDC Alliance, yena othi sokuyisikhathi sakhe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga, iStudio 7 izakwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhla ka 7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho. Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions namuhla ikhuthaze izisebenzi ukuthi zivotele umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa lamalunga omanyano wakhe, ngoba beyibo bodwa abalekhono lokuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Kubika uMavis Gama.
Zikhuluma lentatheli zindaba emhlanganweni eziwenzele eHarare lamhla, iziphathamandla ze-ZCTU zithe inhlalakahle kaZulu weZimbabwe ingathuthuka kuphela nxa uhulumende weZANU-PF engakhitshwa embusweni kungene okamnumzana Nelson Chamisa le-MDC Alliance yakhe. Ngokunjalo unobhala jikelele wale nhlanganiso umnumzana Japhet Ncube ukhuthaza izisebenzi kanye loZulu ukuthi baphume ngobuningi babo ngomvulo bayevotela i-MDC Alliance.
Minyaka neminyaka siya announcer ukuthi uZulu kumbe laba abasilandelayo abasinika imandate batheni ngendaba yokhetho. So besigcizelela nje evele siningakho ngeminyaka ngeminyaka ukuthi ekhethanini abantu abazamela izifiso zenu, and siba director njalo siba khokhelayo ukuthi bangakhetha njani labo abantu esibona engani bangasikhipha kulolu dubo esikilo.
UZulu weZimbabwe selesikhathi eside ebhekane lenkinga ezithiyeneyo ezigoqela ukusilela kwemali emabhanga lokuswelakala kwemisebenzi. Ukubhidlika womnotho eminyakeni eminingi edluleyo phansi kombuso weZANU-PF kubangele ukuvalwa kwamankampani lamafektali abe ngumthambo wenotho yelizwe mandulo. Lokhu kubangele ukuthi inkulungwane zabantu zilahlekelwe imisebenzi. Umoya uthi imvuselelo ingeza kuphela kunganqoba uchamisa le-MDC Alliance.
Sesikhangeleke ama-manifestos, ama-political parties athize. Sibona nje engantshowa i-MDC Alliance iphethe okungcono okungasikhipha kulokhu okukhona. Sidinga lesi sikhathi sisiya kuma-election. UZulu kavotele ke i-MDC Alliance candidate ku-president, kumalunga e-parliament kumbe kuma-councillors, bekhetheke labo abantu abamelela izisebenzi ngabe ngabanye babo. Yikho esikwazisa uZulu.
iZANU-PF ithembise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kukhetho luka-2013. Kodwa iZCTU ithi akwenzakalanga lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zithi sezilumelele ngamehlo abomvu ukhetho lwangomvulo njalo zithi zilethemba lokuthi akusoze kube lokudlelezela. Kuvika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi zeMathebeleni South ziyavumelana ukuthi umkhankaso lonyaka ugqutshwe ngokuthula xa uqhathaniswa lobekusenzakala ngesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe. Ngalokhu iningi lithi selikhangelele ukuthi liyevota ngomvulo njalo lithi lilethemba lokuthi ukuthula okukhona kuza kuqhubekela phambili langesikhathi sokumenyezelwa impumela yokhetho. UNkosazana Josephine Majaha owe-Wilonke phansi kwenduna uMathema uthi lobanje thakazelela ukuthi uzavota ulokudana ngembiko eveza ukuthi abanye abavotisayo bafakwe endaweni lapho abangavoteli khona.
Ilanga leli silimelele sibili kakhulu, kodwa uhlupho nje silawe ukuthi kuthiwa laba bama-observers batshintshiwe lapha kade kumele bavotele khona baye-observer kwenye indawo. Yikho ngani sokusikhathaza ukuthi pho ivoti yakhe uzayithola njani, ngoba ivoti yakhe ilelungelo lokuthi ayivotele la setshintshiwe sesiya kwenye indawo. Ukuthi pho leyo voti yethu siyayifuna ngoba ngesigaba sethu.
UMnumzana Fixon Siziba weMzimuni phansi kwenduna uMasuku uthi ilanga lokuvota selimphuzele.
Leso kusiphuzele ngoba lokusa kwelanga kuzabonwa yithi ukuthi sokusile ukuthi siyevota sikhethe thina ikakhulu lalowo akhethe uhulumende oyabe emfuna ngathi abakhokheli oyabe bafuna. Sizilungiselele kakhulu ukuthi ngomvulo wekuseni phambi kwelanga siyabe sesifika khona le polling station komzimuni.
UNkosazana Elizabeth Masuku odabuka kokodlwa edekezi phansi kwenduna uMafu udule themba lokuthi akusoze kube lokuqilibezelana kukhetho.
Sisuka sinanzelela ukuthi ngendlela esibona kwenzakale ngayo lonyaka kulungiselela ukhetho, sisuka singanisile iqiniso lokuthi akuzukuba khona ukutshontshwa kwamavoti. Ende siyathaba futhi lonyaka sinanzelela ukuthi ama-observers akhona. Iminyaka le edluleyo bese kusebenzisiwe ekhethweni okungenama-observers, of which bese kulula ukuthi ukhetho lutshontshwe. But khathesi sizimisele ngoba sibonele ukuthi kuphose kwaba lokuvikeleka thize.
Impumela yokhetho izakwaziswa phakathi kwensuku ezinhlanu kusukela ngomhla welanga. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kobulawayo khona abasakhulayo ikakhulu bathi sebekhathele ngokudubeka khona abathi kungaphela kuphela nxa kungaguqulwa uhulumende. Kubika intatheli zindaba yethu obathabile Masuku.
Abantu abaningi abaxoxele Studio 7 bathi sebezimisele ukuguqula uhulumende ngomvulo ukuze impilo zabo zithuthuke. Omunye wabo unkosikazi Nobuhle Ngwenya.
Sesilindele ukuthi sivote sitshintshe upresident sonke ukuza jintshela izwe lakithi ngoba vele besesibeka sesidiniwe kulokhu esifuswa njengabantu abayi-one so sifuna nje ukuthi sitshintshe sibone ukuthi kungahamba njani.
Osakhulayo umnumzana Desire Mlalazi uthi uzavota njalo ukhangelele ukuthi kube lo tshintsho anelise ukuthola umsebenzi.
Ngibophe ngiziqinile ukuthi khona sevota sikhiphe lokhu okwenzakalayo. Nje ukhangelele ngolo msebenzi ukuthi kube le misebenzi sihlale kuhle.
Omunye laye osakhulayo umnumzana Joel Itai Sithole uthe usezimisele ukuyavota njalo ufuna utshintsho. Kodwa uthi akakhethi ukuthi oletha inqubela phambili lentuthuko ngowaliphi ibandla.
Mina bengifuna ukuthi lizwe lethu liguquke, thina singabantu abakholayo ukuthi lathi sijine kuthole umsebenzi. Ngathola umsebenzi kuqulilizwe nxa into ezenzakala lathi sibekwazi ebadaleni balabo bebekwazi ukuthi ilizwe lethu linjani laguquka. Okuqakathileyo thina sisakhula sifundile sifuna lathi lathi siguquke asidiphende ukuthi lowo wezani lowo ngeMDC lowo ngobani ubani lowo ngobani thina into esifunayo sifuna ilizwe lethu litshintshe kube yi-new era in Zimbabwe.
Olwela amalungelo oluntu phansi komanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezibumbe inkundla e-Election Situation Room, umnumzana Michael Ndiweni laye uthi sebelungiselela ukhetho. Uthe sebele nombolo ezingafonelwa nguZulu kungela mbadalo emangala ukuhlukunyezwa kanye lokungaqhutshwa kuhle kokhetho.
Sicabanga ukuthi yathi sesingaqala-ke ukuthi sithole imbiko evela ebantwini mayelana lokhetho olwenzakalayo elizweni. Sikhuluma nje kathesi njengobona sebegcwele lapha amajaha lamantombazane ama-data captures ethu azabe engena ku-website yethu e-Election Situation Room edinga ama-incidences ayenzakalayo ngoba amanye abe efikele eHarare, amanye efikela lapha kumele bafake ku-system. Nxa ifikele eHarare i-incident kumele sibe yazi ukuthi nxa koBulawayo siyithathe siqala ukukhuluma ngapha koBulawayo. Abafuna ukusixhuma abalembiko abafuna ukusitshela yona nxa bebone izinto ezenzakalayo phansi ngendaba zokhetho bengasibamba ku-toll free yethu u-08080132.
Abamabandla atshiyeneyo baqhubeke namuhla bekhuthaza abasekeli babo loZulu jikelele ukuthi bayevota ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Sisuke koBulawayo sibuye khonapha eWashington DC eMelika lapho amalunga eMDC Alliance abuthane khona esikolweni seZimbabwe e-embassy sikhuluma nje esithi asekela abanye babo bonke eZimbabwe ukuthi bayevota ngobunengi langokuthula ngomvulo. Sixoxe lomunye osembuthanweni lo umnumzana Tamburai Mupariwa Gwekwerere.
Igathere ye-MDC Alliance sibuthene sibuye sizotshengisa ukubambana labantu abayovota ngomvulo.
Umbiko oqakathekileyo kahle kahle eluthumezayo ngokuhlangana kwenu e-DC khonapha yiphi?
Yes, sihlangane ukuthi khona sitshengisele sisonke ukuthi khona ye kuyavotwa sifuna ukuthi khona abantu bambane sibe nabo sonke sivota sivotela upresident omutsha oyongena upresident Jamil.
Limbona enqoba yini ngoba siyabona ubaba uMnangagwa laye hayi ungani uhamba phambili impela ngosekelo.
Hayi okubonakalayo ngabantu ukubuthana kwabantu. Hayi, asimile siphilisane lapho abantu babaningi kuzo zonke indawo lapho abantu ababuthana khona. Kodwa ye nje siyobona ngabantu sebevotile.
Umnumzana Tamburai Mupariwa Gwekwerere ngomunye okhonapha esikodlweni eWashington DC ababuthane embassy yeZimbabwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.